kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umumbonelwano ngazubona ngehlile khona phana. Abaniki abantu ngendlela eqondileyo, umumbonelwano ngowe-social welfare. Kodwa kufaka kwabantu bezanupiyefu, abantu bephathi bakhethana, abantu bona lapha bakhethana, banikana ngokwazana. Abantu
izakhamizi zakoBulawayo zithi izisebenzi zikahulumende ezaba ukudla kwe-social welfare zilenkethabetshabi.
Njengoba nathenga same stores that they buy, and after that we have to send the staff form and siyakubhadalela wonke lokho, and then socially as well, because already vele animosity ukuthi ama-foreigners babathathela umsebenzi. Economy is on recession, kuzokwenza futhi ukuthi besonte ama-foreigners more.
Izisebenzi zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngembiko kahulumende ethi umnotho wakwele South Africa usuwele kuhlandla lokungathuthuki. Abeqembu le-Highlanders bathi imizamo yabo eyokuvikela izehlakalo zobudlwangudlwangu iyaphumelela okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo zithi izisebenzi zikahulumende ezaba ukudla kwe-social welfare zilenkethabetshabi, injalo ziyabe zifuna ukufumbathiswa. Kubika unompumelelo moyo ngokugcweleyo.
Namhlanje izimota zesiphala selizwe ezeGMB bezithwele umumbu usiwa endaweni lapho okuholelwa khona, kodwa izakhamizi zisola ukwenza kwababela lokhu kudla. Lababhalisayo bethi balomkhuba omubi wokudinga ukufumbathiswa lenkethabetshabi. Unkosikazi Nomusa Ngiwane yisakhamuzi sakoBulawayo, yena-ke ukhala ngokuthi uhulumende uyehluleka ukuqondisa lolu hlelo ngoba ubugwelegwele buqhubekela phambili ekwabeleni kokudla.
Ngithi mina umumbonelwano ngazubona ngehlile khona phana. Abaniki abantu ngendlela eqondileyo, umumbonelwano ngowe-social welfare. Kodwa kufaka kwabantu bezanupiyefu, abantu bephathi bakhethana, abantu bona lapha bakhethana, banikana ngokwazana. Abantu abaningi khombona bathi abagulayo, abanye sibabona i-old age, eyinye babisele izindlu bengawubonelwa. So sizibuhlungu kakhulu kakhulu sabalala ukuthi kuzekalisitezinjesiile. So aluba bona be-social welfare babakhona bezidistributhela umumbu wabo ngendlela eqondile, aluba kungcono.
Abatholiswa ukudla ngezinye izikhathi bayeqiwa ngoba bengafumbathisanga ababela ukudla. Okusolwe kakhulu ngunkosikazi Nomathemba Moyo othi abantu abakhulileyo bazayithathaphi imali yokufumbathisa, khona ukudla kumele kuphiwe kungelambadalo.
Lami lo mama over 65 kulosisi wami ohlala ngathi umakhelwane kamunye u-under 30. Wathi lethi ID yakho usihambise kumemba le party leyo, and uzohola umama. Nahle ngabuyela emuva ngoba babefuna ukudizwa. So ngabona ukuthi vele first of time banikana ngokwazana lo ngomdizo nangemali. Manje ugogo over 65 uzayithatha kuphi imali?
Umnumzana Mandla Chuma uthe kade uhulumende waziswa ngokungahambi kahle kohlelo lolu.
Ngithi indaba le yokupha ukudla kukhethwa abantu ngokuzingeneka kwezombusazwe kumele iphele ngoba iyabhidlisa kayakhi ilizwe. Kodwa kudala abantu bakhomplena ngale ndaba, uhulumende la isituza ilungisa. Siyamangala ukuthi kuhamba njani ngalungi, so thina besicela kuphele asikufuni.
Uhlelo lokutholisa abantu ukudla luqhubekela phambili emadolobheni, noma nje izisebenzi zikahulumende zicalwa ngokufuna ukufumbathiswa kunye lenkethabe chabi. Uhulumende usebenzisa amalunga ezanu PF ekubhaliseni abantu abaholayo kodwa iningi labo izwe jikelele langcwabe calwa umlando wokutholisa labo abakubandla elibusayo labafundi bathisayo kuphela. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umanyano wabafundisi benkonzo yeRoma oweZimbabwe Catholic Bishops Conference ukhuthaze uhulumende ukuthi evimbe udlakela kanye lokwethuselwa kwabantu ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo ezasuthisa wonke umuntu. Embikweni abawethulileyo, abafundisi beRoma laba bakhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqalise uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota kanye lokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voter registration. Bathe njalo abamabandla aphikisayo labo kumele bavunyelwe ukwethula imbono yabo emisakazweni lasemaphephandabeni kahulumende. Abafundisi laba baxwayise njalo uZulu ukuthi engaze aphathe kakudlakela njalo avote ngokuthula. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngemva kwembiko kahulumende ethi umnotho wakwele South Africa usuwele kuhlandla lokungathuthuki i-recession ngesiNgisi. Kuvika uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Ingcitshi kwezomnotho zithi kungahle kube lobunzima bempilo obukhulu kwele South Africa kulandela kuwela komnotho welizwe esimeni songakhuli. Okungenise umnotho kwele South Africa kulesi simo yikwehla kwenzuzo kwezokulima, ezokwakha lezokudla okuzinhlangothi lapho okusebenza khona iningi lezalwane zeZimbabwe. Ezinye inhlangothi ezehle kakhulu ngezokwenjiwayo ezemali nenhlelo ezisebenzisana namabhizimusi. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Lesiba Mothata uthi ukuwa komnotho lokhu kuzabangela uhlupho olukhulu kuloba ngubani ophila ngokweyama emnothweni wakwele South Africa.
When the economic activity is weak, it means people are going to...
Nxa umnotho ungasela mandla njengalokhu, amahola okusebenza azakwehliswa. Imisebenzi yesikhatshana izaphela. Kwesinye isikhathi labo abasebenzayo kugcina kuthiwa bafake kabutsha izicelo zokudinga umsebenzi, kanti abanye bangahle bagunyulwe nxa umnotho usunje.
Izizalwane zeZimbabwe zona ke zithi zikhathazeke kakhulu. Kulabe Zimbabwe abedlula izigidi ezimbili abahlala kwele South Africa, iningi labo lisebenza endaweni zokudlela, kwezokwakha, kwezabomantshingelane, kanti abanye basebenza. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Ntandomoyo uthi sebesesabela ukuthi iningi lizalahlekelwa imisebenzi.
Iningi lethu lisebenza ema-restaurant, and ema-restaurant mayisikunje kuyi-recession akubi busy ngoba abantu bathenga izinto eziyizidingo zempilo kakhulu kulokuthi bayezijabulisa. Osokungenzeka ukubana abanikazi bamabhizinisi ba-retrench okunga-affect-a iningi lethu, kuthi kulabanye bethu basedinga umsebenzi, so kusazoba nzima kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thembisile Nyoni uthi njengoba bese-South Africa uyadinga amadlelo aluhlaza, isimo somnotho esibilesi sizabadlisa imbuya ngoluthi.
Nambona ngathi thina njengamaZimbabwe it will affect us in two ways. Ngithi njengoba nathenga same stores that they buy, and after that we have to send the staff home and siyakubhatalela wonke lokho, and then socially as well, because already kune-animosity yokuthi ama-foreigners babathathela umsebenzi. Economy if it's on recession kuzokwenza futhi ukuthi besonte ama-foreigners more.
Kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo kwele South Africa le-ANC umnumzana Enoch Godongwana obona ngezentuthuko kwezomnotho kuleli bandla uthi lesi simo sizaba lomthelela omubi ngitsho lasemazweni awumakhelwane.
Our economies are outgrown the SADC protocol.
Umnotho wamazwe eSADC uyadlelana ngenxa yezivumelwano esilazo enhlanganisweni yeSADC. Ngakho-ke ukuwa komnotho wakuleli kulomthelela kwamanye amazwe njengoba iSouth Africa isithengiselana namazwe eAfrika kakhulu. Yiloba yini enzakala kwezomnotho kwele South Africa izaba lendosela emazweni angomakhelwane.
Inxa yokuwa komnotho eZimbabwe, izalwane zeZimbabwe eziningi seziphila ukuzothenga impahla kuleli ziyadingisa ekhaya. Nokudla abaningi sebethenga kuleli njengoba kumnotho wakuleli lawo usuntengantenga. Ingcithi zithi intengo yezinto izaqonga ukuzabangela ubunzima kwabeZimbabwe laba. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sixoxa ngengwalo zokuphephela lokuhlala kwele South Africa ezikhanya sezizaphela njalo sokuhlupha ukuzithola. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokutholakale izihlepu zendizamtshina yebutho lakwele Myanmar enyamalaleithwe labantu abalikhulu ngeviki edluleyo. Abogatsha olubona ngendaba zemngcele bathi lezi zihlepu zitholakale emkhando we Horseshoe Bay. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kwele India uselandule imbiko ethi ukucutshungulwa okwenziwa umsakazo weradio letelevision odume ngokusola uhulumende ikuncindezela amalungelo okwethulwa kwezindaba okukhululekileyo. Abasakhulayo abangamachumi ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka baphakathi kokulungiselela ukuza ngapha eMelika ngolwesine ngeviki ezayo ukuzoqhuba izifundo eziphathelane lezamabhizimusi lobukhokheli obuqotho emakolishini achiyeneyo. Uhlelo lolulusungulwe ngomnyaka ka-2010 ngowayengumongameli weMelika ngaleso sikhathi uMnumzana Barack Obama Luyang African Leaders Initiative lwazoguqulwa ibizo ngo-2014 soluvizwa ngeMandela Washington Fellowship. Injongo yalolu hlelo ngeyokuthuthukisa abasakhulayo bezwekazi le-Afrika. Abasakhulayo abaphatheke kulolu hlelo abavela emazweni achiyeneyo lonyaka bayinkulungwane eyodwa. Sixhume omunye wabo uMnumzana Mthabisi Ndlovu yena othi uyathokoza ngaleli thuba.
Ngithabe kakhulu ngethuba leli ngiphiweyo ukubana ngibe part of iqembu leli elambe USAID. Kusokhulu kakhulu ngoba ithuba lingatholakali kalula.
Kuyini kahle kahle okwenzayo empilweni?
Mina ngenza ama-videos for ama-music videos. Ngenza ama-video njalo inhlelo ze-TV. Ngenza njalo i-project okuthiwa yi-On the TV esiyenza lapha eBulawayo basically esupporta ama-entertainment yakhona apha kuBulawayo.
Isekela ngayiphi indlela, isebenza njani?
So into esenza ku-On the TV ukuthi sinikeza amathuba okubana sinikeze i-exposure kuma-artists aweBulawayo. Esenanzelela thina ukuthi iningi labo abathola ithuba lokuthi bephuma kuma-TV ethu ngenxa yokuthi babekhompyutha lama-artist amakhulu lama-celebrity, kodwa so sitho ukuthi laba abama-artist amancane balitholile lelo thuba. So thina sisebenzisa i-online media basically ukuthi si-create ama-programs online asupporta i-entertainment yakoBulawayo.
Izitholakala kuziphi inkundla inhlelo okhuluma ngazo lezi?
sikwathi sisebenzisa ikakhulu YouTube le-Facebook ukubana sicreate ama-videos esingathi thina ngama-episodes our entertainment abelandela kakhulu ama-events ayenzakalayo abe-organize ngamathi sona la amancane amaningi kakhulu abekonapha kobulawayo esikhathi esiningi.
Liyabuya ngeviki ezayo, uzaba uqhuba izifundo zani njalo uyoba ukuliphi ikolishi?
Okay, so mina bangifake e-University of New Mexico. Lapho esebesifunda kakhulu mayelana ezama-business, business and entrepreneurship khona ngale.
Kuyini kahle kahle okhangelela ukukufunda?
Ngale ngikhangelela ukuthi mhlawumbe ngingathola kakhulu izifundo mayelana ngokwenza indaba zinto zama-business, ukuthi mhlawumbe ngingenza njani ama-project engiwenzayo ukuthi ngenze ukuthi abe i-business engabi inkulu mhlawumbe. Njalo ngikhangelela ukuthi ngingakhonnecta kumbe ngathi ukuxhumana labanye ama-African leaders khona ngale lapho esebesikhona kanye lamanye ama-leaders akhona ngale i-USA ukuthi mhlawumbe sebesingatholi nama-mentorship lama-ideas ukubona sikhule njani ku-business.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiya indlebe kusasa, sizaqhubeka sikhuluma labanye abakulolu hlelo ngendimi zonke, ngolimi lwesiShona, ulimi lwesiNgisi langolimi lwesiNdebele. Zonke indimi lezi lingazithola ebulenjini. Namhla kuhlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Steny Ncube osehlale kweleBotswana okweminyaka embalwa.
Mina sengileminyaka engu-17 ngiseBotswana, njalo kade singikhuluma lawe ngisePikwe.
Yindawo enjani? Ungatshela abalaleli ukuthi iPikwe yindawo enjani ikakhulu labo abazi Mbijana iBotswana?
iPikwe singathi yi-mining town, idorobha elibanjwe yimayini, kumbe singathi elalibanjwe yimayini e-BCL. Umayini lo ugebha i-copper le-nickel, kodwa umayini lo uvale ngo-October umnyaka ophelileyo. So sikhuluma kunje, lidorobha eselingathi selifana labo Mangura kumbe labo Tama TV, kwa kula mamayinzi kono kwa fana mamayinzi. Abantu kona hapa bahlupheka, abala msebenzi ngoba amankampani wonke kade elapha ngoba athola imisebenzi e-BCL. So kathesi u-government uyazama ukuthi avuse lowo mayini, amayinzi esithatha avela phandle, kodwa kuyehlula. Kodwa abantu balahlala belokhu belethemba becabanga ukuthi kumbe bazavuka kusasa bezwa kuthiwa umayini usuvuliwe.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi impilo yakhona injani lapho?
Hhayi, impilo yakhona inzima kakhulu ngoba ngangizikhathele mina ukuphila kwami konke la ngalapha ngilabo 35 years. So bathi kusukela kusasa khona bazabe senza ama-raids abo amapholisa abefuna ukukhipha abafana bonke abakithi abangela maphepha aqondileyo. So into ebuhlungu kakhulu ukuthi into enjalo abayithathi njengento eyenziwe umuntu oyedwa, basho bathi lonke abantu avela khona le Zimbabwe sifuna ukulibisela ekhaya. Uhlala uwumuntu okwazi ukuthi hhayi umuntu emzini, kungakhathalekile ukuthi usule eminyaka emingaki uhlezi khona. Into esizwisa ubuhlungu kakhulu yona le.
Lina elihlezi khona ngapho eBotswana lithwaliswa nzima ikakhulu ngabesilisa abathi libuye ukuzobathathela abafazi, kuliqiniso yini khona?
Singathi kuliqiniso phakathi ngoba abesilisa bala bakhule endaweni elabafazi abaningi, bakhule bengela esingakuthi ukuhlonipha abafazi. So thina sivelale ikakhulu abo buya bengelabafazi, nxa befika lapha ethola umfazi bethola i-girlfriend, kukhanya kulomehluko, isiphatho sakhona silomehluko kakhulu ngoba ekhaya savela sakhuliswa sisazi ukuthi abafazi bayahlonitshwa njalo umendo uyahlonitshwa. Kodwa kukhanya njani i-culture yala abantu ngabanalihlonipho kwindaba lezi ezifana lezi ama-affairs ama-marriage, kugcina kungani abafazi balapha bathanda amadoda avela phandle. Then abantu abesilisa balase kubona ngani abantu avela phandle bazobathathela abafazi, indaba engani inzima khonawo.
Nxa ufunyanwe ulecala esinye isikhathi uyahlatshwa iqolo lapha ngemvubu, udaba lolu lubhaho kunganani lokutshaywa kweZimbabwe ikakhulu?
Hayi, udaba lolu ludaba oluhle kakhulu ngoba into abayenzayo nabakibo bafakwa sibili imvubu. Kodwa ikuthi abafana bakithi labo bafika lapha begange kakhulu, begcine labo behanjiswa khonale enkosini esiyafakwa imvubu. Kodwa angeke sithi into eyalungiselwa thina, into yabo esayithola ikhona bevele beyenza. Yethu wonke umuntu ophansi kweminyaka yonke engu-35 kusehla angenza amacala aphansi lawo okweba lokunye okunjalo yahanjwe enkosini emfake ezimbili ezintathu.
Manje lona udaba lwemisebenzi lunjani khona ngapho kakhulu kuzizalane zeZimbabwe?
Ya leyo sindaba esinzima ngokuba sebakufaka kathe ukuthi siyaphelala umnyaka amankampani awonke afuze ukuba sele plan yokuthi wonke umuntu ovela phandle ovela kumbe ekhaya kumbe vele eZambia ngovela ngathi ucina nini abasa renew ima permit abasa vumela abantu abathi ukungena emsebenzini ngoba bathi bona sebathrena abantu babo banengi ngaba kule qiniso khona ngoba ugovernment lo wayehambisa abantu esikolo bahamba esikolo babaningi kakhulu abantu la into abangelayo iexperience. Then ama investors wona abanikazi ama company bafuna umuntu le experience abantu ba le experience bavela eZimbabwe bavela eZambia ikakhulu ama mines ngokuthi ba iBotswana kayela ama industry ayela production eningi kugejwa kakhulu idiamond kugejwa igolide kugejwa icopper abantu ba le experience ngemsebenzi enjalo bavela khona le Zimbabwe laseZambia.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Dumi Moyo uqhuba inhlelo zokudinga imali yokusiza abasakhulayo ngendlela ezijiyeneyo emangweni wefilabhusi lapho adabuka khona. Umoyo usanda eqeda kwakha izindlu zokufundela esikolo seMapengani Primary School efilabhusi. Umoyo utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi ukhangelele ukuqhubeka ngalomsebenzi esakha amaklasi eNkankezi Secondary School laso esisefilabhusi.
Akulanto ekwenza eyenza ngizwe kuhle kamnandi njengokuphumelelisa ihlelo zabantwana ikakhulu. Into engenza ngizwe kuhle kakhulu kungenza ngizwe kuhle silokuthi nxa abantwana bebefundela phandle sebelendlu yokufundela
umphakathini eZimbabwe ke bayakuthakazelana na
lokuzela uthi isiqindi sonke siyakuthakazelela kakhulu engikwenza isiqindi sonke sibili esefilabhusi. Ilokuzeni imibuzo yakho le mihle ngoba saqalisa umuntu ozahulumende owasiphathisayo kakhulu ukuthi sisapota ukuthi into yonke ihambe kuhle ngulo osehambile ukukhutshwe ekhaya uNaiswa. Wayekhona sibili kulolo hlelo wabonga le church le engisebenziselana layo lapho elokuzeni i-Methodist lapho e-Coventry.
Awungitshele-ke lapho ububuthanisa imali yokusiza iy'nhlelo zakho lezo ubhekane le nkinga ezinjani?
Kakhulu ezinkulu kakhulu ukuthi abantu ungababiza kakhulu abantu baseZimbabwe ukuthi babuye balisupport abaningi kababuyi. Anti uzakhumbula ukuthi ngo-April sike saba lohlelo lokuzama ukubuthanisa imali yale project esilayo eyokuyancedisa u-B6 empilo. Balihle kanyana nje abantu ababuyayo. Kwabangcono khonokho ukuthi laba ababuyayo benza sakwanisa ukubhadala ama-expenses ehoteleni lapho esasebenzela khona.
Awungitshele-ke njengoba usuphumelele ukhangelele ukuthi uzabe usungula ezinye inhlelo na?
Already khathesi ngilo hlelo lonalelo oluka-B6 ukuthi ngincedise i-B6 and kule sikolo okuthiwa yiNkankezi. Ngifike khona khathesi babevele becelile ngo-August odlulileyo ukuthi sicele ukuthi basibancedise.
Uzabe udinga usizo olunjani ukuze uqede uhlelo lolo?
Ngifisa ukuthi ngangiyathola uncedo lwemali, uncedo lwezandla kumbe ama-expertise okuthi i-structure sifakwe laphana kunokuthi kuze kubhadalwe umuntu.
Lo ngumnumzana Dumi Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi, olenhlelo zokuncedisa abasakhulayo efilabhusi lapho adabuka khona. Kwezemidlalo lamhlanje isiphathamandla seqembu lenguqu ele Highlanders umnumzana Nhlanhla Dube uthi imizamo yabo yokuvikela izehlakalo zobudlwangudlwangu iphumelele kakhulu emdlalweni wabo leqembu le-Triangle. Kubika uJoseph Njanji.
Udube utshayele ihlombe abalandeli beqembu le-Highlanders ngendlela abaziphathe ngayo ngesonto emdlalweni waleli qembu le-Triangle njalo uthi ukusebenzelana kweqembu lebhozo amapholisa kanye lenhlanganiso yePremier Soccer League kuphathise kakhulu ekutheni umdlalo udlalwe uze uphele kungela sehlakalo esiphazamise ukuthula enkundleni.
Sithanda ukubonga kakhulu abantu ababuyile kuzobukela njalo besekela iqembu labo lokuthi balisekele kungela lobudlwangudlwango. Sithemba ukuthi abalandeli bayilenda abaqotho bazaqhubeka benceda besiza iqembu. Okunye okwenzakeleyo ukuthi sikhulumisene sabambisana sabonisana lamapholisa lePSL leCity Council ukuthi sehlise lokho okuthengwa kusemambodleleni abantu bathenga benelisa ukuthenga amanzi lama drinks kodwa abe sethelwa ke kuma thambo.
Olilunga lenhlanganiso ebunjwa ngabasekeli beqembu le-Islanders Heart and Soul uPicot Hadebe laye utshayele ihlombe abalandeli baleli qembu ngokuziphatha kwabo kuhle esithi isifiso sakhe yikuba kuhlale kunjalo.
Vele kuhlala kunje abalandeli bebhoso bahlale benje bangangeni kubudlwangudlwangu. Okunye labo bahle babona ukuthi isimo sibi bahle bazitshela ukuthi singaqhubeka sikwenza lokho singangena engxenye engozini yokubotshwa. Ubabonile bengena namhla isimo sibi kuningi esikubambile emagedini.
Owandlelela iqembu le-Islanders njalo ngomunye walabo abakhangela ngokwenzakala emasangweni okungena enkundleni uKainot Lupahla ugcizelele amazwi kaHadebe awokuba banqabele ukungena botshwala okuningi kabi abalandeli abakade befuna ukungena labo enkundleni.
Sisebenzile sibile emagedini lapha sibambe utshwala obuningi sibili kusetshenziwe langalo emagedini ngalo khonokho kutho itikiti lilinye abalijabuli liyabhoda liyengena ngalo sikustopile konke khonokho. Into emele sihlale siyenza sesifuna ukuinkriza amamashazi khathesi ebe maningi abanye bebe phezulu abanye bebe phansi abanye bebelincedisana lamapholisa emagedini khonapha.
Iqembu le-Islanders lijeziswe kabuhlungu inhlanganiso ye-PSL ensukwini ezisanda kwedlula ngemva kokutholakala lile cala elokuba abalandeli balo badale ukuba umdlalo walo leli Dynamos ungafiki emaphethelweni ngenyanga edluleyo. Leli qembu liphinde letheswa elinye njalo icala elifanayo ngemva kokuba umdlalo walo leli FC Platinum lawo ungasafikanga emaphethelweni ensukwini ezisanda kwedlula kodwa impumela yedale elihlalwe kuthonisiswa lolu daba ayikazakali. Inkokheli zeqembu le-Islanders zithi zizalabhela ukuba kwesulwe isigwebo esokuba lemukwe imiklomelo emithathu kanye lokuba lihlawule inkulungwane ezine kuyisijeziso esokuba abalandeli balo yibo abadala ukuba umdlalo walo lele-Dynamos ungafiki emaphethelweni. Iqembu le-Islanders lithi kumele kube lokusebenzelana ndawonye phakathi wazo zonke inhlanganiso eziphatheke emdlalweni wenguqu ukulwisana lobudlwangudlwangu. Yikho nje ngesonto edluleyo kube lokubambisana phakathi kwalo lamapholisa umasipala kanye lenhlanganiso ye-PSL. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili. izakhamizi zakoBulawayo zisola inketabechabe kwabiweni kokudla kwe-social welfare. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.